Lava abatshengiselayo babikwa besithi kuxotshwe uKasukwere umnumzana Jonathan Moyo labanye. Ubona ungani nxa bengaxotshwa laba alisoze lisala lixega ibandla leZANU-PF?
Angithi wenza ukhanyela usithi ngabe waxotshwa laba ulibale ukuthi kumele ubuyele emva kancane. Unanzelele ukuthi bona labo ukuthatha mhlaba baxotshwe indlolo yakuthiwa yibo abathiwa kuxotshwe umjuru. Wahlala kuzwana-ke ukuthi manje umjuru engaxotshwa iZANU-PF ingasala ixegandaba. Baphinda futhi kwathiwa yibo bendumanyalo elithiwa i-G40 akade besithi kakuxotshwe uChris Mthwangwa akuxotshwe lawona lama emavikeleni akade lakuChris Mthwangwa ezihlaleni ezikhundleni ukwenzela ukuthi bona bathole ithuba mhlawumbe elokuthi bakhankasele ithuba lokuthi baloku abathatha umkhokheli upresident Mkabe. Namhla sokutshintshile.